indaba ye-United Nations bona ngani indaba iqhatheke kakhulu kubana ingene kwele Zimbabwe inxa yokubana iZEC iyehluleka ke ukuconduct ama-election ngendlela ke e-free and fair. Ikakhulu sikhangela ke sikubonile kuma-by-election kusukisela ngama-by-election ayenzala ngoJuni kuze kufike amanje besegoqwe. Kuyatshengisela ukubana kulodubo mayelana ke le ndaba ye-conduct ye-ZEC sikhangela is-mandate in terms of the constitution. So yinto esibona ngani kufanele ke ilungisiswe indaba ye-commission.
Manje i-United Nations inganceda ngayiphi indlela?
I-United Nations ingakwanisa usincedisa kakhulu ukubana ke kungabi-ke lama-elections a-disputed ngenxa yokubana iminyaka eminingi ezibabhe kulodubo lama-disputed elections. Kodwa kufanele silungise ukubana ke wonke umuntu o-contestayo ke ebe-ke lokusuthi iseka okusobala kubana ama-election ayenzwe ngendlela ke epheleleyo.
Ibandla lenu lihlezi likhala ngokuguqulwa kweminye imithetho yokhetho ama-election reforms. Libona leyo mithetho izafa yaguqulwa yini?
Indaba yama-reforms indaba eqhatheke kakhulu sifike kwela namuhla. Akukalungisa indaba yama-reforms. Bona ngani ke kufanele sithole ke uncedo ikakhulu ke kubantu esakhelane labo e-Southern Africa ku-SADC, African Union, ukubana silungise indaba yama-reforms ngenxa yokubana yiyo indaba eqothe ukubana eZimbabwe kungabi lo dubo lokhetho. Nxa singalungisanga indaba yama-elections kuzaba ke la ma-elections ke angela kuvunyelwana. Lokhu kule nkinga mayelana le ndaba yokubana kuyabe kule contested authority ngenxa yokubana obusa yabe busa ke engikungelakho kusuthiseka kwabanye ke abantu ke abaku-political contestation. So sibona ngani kufanele kulungisise indaba yama-reforms njalo kufanele ukuthi-ke kube le engagement esayenza local and international, le civil society, lama-church, lama-chief, lezinduna, labosobhuku, lama-youthi, labesikolo, kubana sibonisane ndawonye njengabantu beZimbabwe kubana yikuphi okufanele kulungise kangelelane lokhetho-ke luka-2023.